Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 18 kuMpumpu 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungakhayelisisa lawo ma-NGO abele influence embi kakhulu evela kwemazweni anjengabo-America labo-Britain abale njongo e-regime change lapha elizweni.
Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukupasiswa kwe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill lidalele Senate.
Ukubona abantu bakhululeke ekukhulumeni bazosotshwa njalo lama-organization amaningi kakulaba kunokungeza most indaba yama-organization afanekisa abantu emakhaya uzawayizima manje.
Abaphikisayo bethuswa ngokwenziwe lidaleleli. Amakhansela ezifa abhasisa umthetho wokuthi wonke ofuna ukuba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso le abe ngumuntu wapasa i-ordinary level kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukupasiswa kwe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill lidalele leSenate kweleZimbabwe. Lithi inhlanganiso eziningi eZimbabwe besemukela imali ezinikwa ngezinye ezilwisana lohulumende, ngakho-ke kuzavinjwa lokhu. Ibhili le ingapasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ibe ngumthetho welizwe. Kodwa abaphikisayo bathi kwethusa kwenzakale edale leSenate ngoba uhulumende useza kuba lamandla okuvala zonke inhlanganiso ezicatshangelwa ukuba zilwisana lebandla elibusayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Kutha Msanga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF.
Ngikubona kuyinto efaneleyo njalo elungileyo, yinto eqakathekileyo elizweni, into akade siyikhalela. Ngoba nje ungakhayelisisa lawo ma-NGO abele influence embi kakhulu evela kwemazweni anjengabo-America labo-Britain abale njongo e-regime change lapha elizweni, bebanika imali engena elizweni engaziwayo ngufulumende njalo besenza izinto ezingaziwayo ngufulumende ezingavunyelwayo. So ibhilei ithi khona khona asifakeni kube mgceke, kube segcekeni konke sikwenzayo. Imali esizitholayo zonke zaziwe ngufulumende, lapha esizisebenzisa khona kwaziwe ukuthi zisebenzisani, yikho okuchiwo yibhilei. So yinto elungileyo emnandi kakhulu esithokozelayo thina njengabantu beZimbabwe.
Kodwa ke phela kulamanye ama-NGO kumbe ithi inhlanganiso ezizimeleyo ezingelani lokuthi kumbe kulokutshintsha uhulumende ezisebenzela uZulu zilakho phela lakukuthi zivalwe, pho kuzingavalwa kuyathiwani khonapho baba Msaka?
Ibhili ayitsho ngokuthi ama-NGO evalwe, ibhili ithi ama-NGO akafake egcekeni akwenzayo. So akusoze kuvalwe, kuvala labana kade besenza izinto ezingalunganga, labana kade besenza i-money laundering, labana kade besponsor ama-political party, yibo asebequta, yibo abasezavala. Nxa laba kade besenza nje ukuncedisa uZulu, hathi uhulumende ngumhulumende wabantu, ufuna uZulu encedwe, so bayaqhubekela besiya phambili akula okwethusayo.
Lo ngumnumzana Kutha Msanga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF obexoxa leStudio 7 esebhinga esabelweni seMatabeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Solani Moyo omele iMatabeleland South edale leSenate ekubandla leCitizens Coalition for Change.
Sayibona ukuthi khona ku-law house izakiwe sibili bazama ukuyigibhesa ithi engayifika kithi nje ngendlela eyiyo ibonakala ukuthi khona izini noma sibe singazama ukuthi siyigibhese kangibona ukuthi sizame ukukuyalo kuyo because sinazelele laphana i-issue yama-human rights ukubona abantu bakhululeke ekukhulumeni bazosotshwa njalo lama-organization amaningi kakhulaba funekungeza most indaba yama-organization afanekisa abantu emakhaya kuzawayivuma manje ngoba kuzabheka ukuthi ngubani umnikazi we-organization yeni hhayi kuzoba lobunzima elikhulu kakhulu.
Abantu abadinga ngakho lapha ukuthi i-CCC lithule zwi kulokuthi umuntu aphonge ukukhuluma nje okunye okuncane, so ngani lani liyakusekela phela lokho?
Ukuthi siyakusekela izinye noma singaphikisana nakho kuzodlula ngoba kusiyona ibhili yakuqala. Amadili balungisa into alungisele ngakunganazelela inani esilalo noma singaphikisa thini bazodlulisa nje. Kuningi esizama ukukhuluma kodwa sibona uthathe ezibamatshe ngoba vele ekugcineni bazagcina bedlulisa ngobulutshwana bethu esiyiyo.
Pho ama-NGOs amaningi asuzavalwa yini nje emnyango?
Bazokhangela ukuthi ama-organization lawa ngobani abaranayo because izinto esinawo siyabona ukuthi vele aranwa yibo futhi ngoba abantu abarana umothi siyabona ukuthi ngama-CIO. So ngezindlela ukuthi khona bazokhangela ngoba khona lapho ethi khona babona ngani asupporta ama-political parties, babona ngani ama-political parties ayiwo alwa norhulumente wencindezelo athola amandla kebukade kakunjalo. I-policy awuzange zini one day sisupporte ngama-organization thina ngokwethu sisebenza nzima silandela ukuthi ukuthi kube abantu babe namalungelo abo ilizwe lishintshe. Kodwa kakusiko ukuthi khona indaba yokuthi ama-organization akhona asupporta ama-political parties. Ibese ngibuya endabeni kakhulu ebuhlungu yokuthi khona kuvele umthetho eZimbabwe ukuthi khona akula any organization or a foreign organization emele incedise any political party ene izini encedisa abahluphekayo kudlula kibo ene yibo abafika betshintshe ebantwini okungani sokuze lebandla elibusayo. So vele abantu bezimbabwe bangazama ukuthi bakuphikise kodwa angeke kube nokulunga. Njalo kama-organization ebenceda kakhulu abantu ababa bechayiwe, abantu babeyabhiziwe, abantu abahluphekayo, kodwa kuncedo lakhona kaliyindawo ngendlela yokuthi kulobandlulo lukhona. Njalo ngiphinde mina ngithi angibone ukuthi kona vele kulama-organization ancedisa ibandla eliphikisayo.
Lo ngumnumzana Solani Moyo omele iMatoeleng South edale le-Senate ekubandla le-Citizens Coalition for Change weqoka le-Studio 7 ese-Plumtree.
The Voice of America, VOA.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzama ngamandla wonke ukuthi abongikazi labodokotela bengabaleki elizweni ngenxa yeholo eliphansi lokusebenza nzima ezibhedlela ezingelamithi lokunye. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amazwi la akhulunywe ngomphathi ntambo ohlangothi lukahulumende lwezempilakahle udokotela Douglas Mombeshora emhlanganweni wokuhlolisisa udaba lolu owenziwe eHarare izolo. UMombeshora uthe uhulumende usethwele nzima ngokusuka kwabomongikazi labodokotela eZimbabwe abahamba kwamanye amazwe ukuyadinga imisebenzi. Uthe odokotela abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% sebephumile elizweni.
Health workforce retention and migration management. 4. Health workforce monitoring and evaluation.
Sifuna ukubona ukuba singabe kanjiphi indlela ukuba odokotela bengabaleki besiya kwamanye amazwe.
Uphinde wathi uhulumende uyazazi inhlupho abomongikazi labodokotela ababhekane lazo. Ngakho ke uzasebenza nenhlanganiso ezizimeleyo ukuze zilungiswe.
With technical assistance from the WHO and partners.
Singathola usizo ku-WHO lezinye inhlanganiso kungasiza ukuba sigcine odokotela bethu labomongikazi ukusukela khathesi kuze kuyefika u-2030.
Kodwa udokotela Libert Shoko osebenza esibhedlela se-Concession uthi bazaqhubekela phambili bedinga imisebenzi kwamanye amazwe uma kungalungisiswanga okubahluphayo.
Thina esikufunayo yimali ukuba ingezelelwe, okunye lokho akusoze kusize ngoba kwenza abantu bayemazweni liholo eliphansi. Esifisa ngabe bayalikhangelisisa likhuphuke.
Umongikazi unkosikazi Jengeta iGV laye uthi bahlutshwa kakhulu imali yeholo eliphansi.
Imali esiholayo lenkalakatha yomsebenzi esiwenzayo umningi kakhulu ukuthi asenelisi ukuba sikuqathanise leholo esiliphiwayo. Lokho kumele kulungisiswe ukuze lathi sihlale elizweni.
Inhlanganiso yabodokotela eye-Medical and Dental Practitioners Council ithi kulabodokotela abafika phose inkulungwane lengxenye 1400 asebephume eZimbabwe kusikela ngomnyaka ka-2019 usiyafika nyakenye ithi bonke basuka elizweni ngenxa yeholo eliphansi. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende bahola amakhulu ayisikhombisa amadola eMelika $700 ngenyanga. Abomongikazi bona bahola amakhulu amathathu amadola eMelika $300. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti ithuba mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. NgoLwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
NgoLwesithathu ke,
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
NgoLwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavelas Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebto ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Air Voice of America. Sisakaza kuradio, kufacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Sikesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Itala leSenate kwele Kenya selisuse esikhundleni umsekeli kamongameli uMnumzana Rigathi Gachagua otholakala kuleli cala lobukhohlakalo. Idale leli lithethe isinqumo lesi ngesikhathi uGachagua esesibhedlela. Umongameli wakwele Melika uMnumzana Joe Biden ukwele Germany lapho aqokisana khona lenkokheli yezwekazi le-European Union kanye lomanyano we-NATO ngempi ephakathi kwele Russia le-Ukraine kanye lokulwisana kwele Israel le-Hamas kanye lebutho le-Hezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Sikesizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhlelo lukahulumende weMelika olwe Global Criminal Justice Rewards Program luthi luzanikeza umvuzo wamadola ayizigidi ezinhlanu, $5 million, kulowo ongaletha ulwazi olungabangela ukuthi uMnumzana Joseph Kony abotshwe kumbe asuswe lapho akhona amiswe emthethwandaba. Njengomholi webutho leLord's Resistance Army, uMnumzana Kony uyadingakala ngoba wabulala abantu abaningi, wabahlukumeza njalo waphoqa abantwana ukuthi bebe ngamasosha kuzwekazi le-Afrika, kutsho unkosikazi Beth Van Schaik ongu-ambassador we-Global Criminal Justice. Udingwa ngumthethwandaba we-International Criminal Court ngenxa yamacala amabili awezimpi lawo kwephula ilungelo loluntu awadala enyakatho yelizwe le-Uganda. Singathakazelela ukuthola ulwazi olungenza sithungathe umkhondo wakhe, simbambe xhaka kumbe simuse emthethwandaba we-International Criminal Court eseHeg kulandela isimemezelo sokuthi abotshwe esethulwa ngomnyaka ka-2005. U-Ambassador Van Schaik ugcizelele ukuthi uMnumzana Kony uzathoniswa kulandelwa umthetho phambi komthethwandaba we-International Criminal Court. Umthethwandaba lowo ulawulwa zinhlelo ezisezingeni eliphezulu kumithetho yomhlaba eyokulondoloza amalungelo oluntu. Uzathola ummeli. Nxa engenelisi ukuzidingela, bakhona abangamela ngaphandle kwembadalo. Umvuzo wokufumana umnumzana Khoni ufika kumadola ayizigidi ezinhlanu, $5 million, kodwa kuleziqondiso ezilandelwayo ukufika kulelo nani, kutsho u-Ambassador Van Schaik. Kungakho, okokuqala sikhangele izinga lengozi umuntu osipha lolu ulwazi ayabe ezifake kulo, bese sikhangela njalo lokuthi ulwazi lolu lwanele okokuthi lungabangela ukuthi umnumzana Khoni athoniswe icala letheswayo. Siyahlolisisa njalo indleko zokuvikela umuntu osiphe lolu ulwazi, ikakhulu nxa esaziwa ngumnumzana Khoni njengokuthi elilunga leqembu lakhe. Kungadingeka ukuthi umuntu lo aye kweyinye indawo, ngakho siyahlolisisa ukuthi umvuzo lo uzakwenela zonke lezo indingeko. Kubalulekile ukuthi umuntu lo asebenzelane kuhle labezomthetho, njalo asitsho ukuthi sifuna ukumbona eqhuba umnumzana Khoni emusa eHeg. Nxa ekhona ololwazi ngomnumzana Joseph Khoni, kasithinte kunhlanganiso yethu ye-Global Criminal Justice Rewards Program ngokusilobela kumakhalekhukhwini nge-text message, i-SMS kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 975 5468, kumbe ngencwadi ebulenjini ku-email ethi gcjrp@state.gov. Ungaletha ulwazi olalo esigodlweni seMelika esiseduzane lawe, kumbe kusiphathamandla sikahulumende weMelika. Konke oza kukhuluma kuzaphathwa njengemfihlo.
Le imibono kahulumende weMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hello Melika, selinike inhlanganiso ezisikhombisa ezizimeleyo eZimbabwe imali efika phose amakhulu amahlanu amadola eMelika, US$475,000, enhlelo ezikaZulu. Umelele Melika eZimbabwe Ambassador Pamela Tremont utshele ekade besemukela imali le ukuthi kukhangelelwe ukuba izanceda abantu abaningi ezigabeni eziningi. Abathole imali le bathi bazayisebenzisa ngonanzelelo. Kwezemidlalo, amakansila ezifa asephasise umthetho wokuthi wonke ofuna ukuba umgcinisihlalo wenhlanganiso le abe ngumuntu wapasa i-ordinary level eZimbabwe. Lokhu kwenziwe namuhla eHarare emhlanganweni omkhulu wezifa obulamakansila ezifa kanye leziphathamandla zeFIFA. Abangene umhlangano lo bathi ongabhutshanga izifundo ze-O-level kumele kube ngumuntu owenza olunye uhlelo lwezifundo zenguqu kumbe okunye okuhambelana lokukhokhela inhlanganiso ezijiyeneyo. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abagoqela uProfit Walter Magaya, uPeter Ndlovu, uGift Banda labanye abakhangelelwe ukuba bazancintisana kukhetho lwezifa oluzaqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Sixoxe ngodaba lolu lengcwethu kwezomdlalo yenguqu uMozwethu Hadebe.
Bekuyinto nje abantu abaningi akade bengayikhangelelanga ngokubona kwami. Ngithemba sizananzelela ukubana kulabantu abaningi abasemdlalweni wenguqu, mhlawumbe ngokuswelakala kwenhlanhla, mhlawumbe ngokuswelakala kwamathuba, abangazange bathole lelo thuba lokubana bathole lawo ma-5 O-levels. Ikakhulu singazama ukuthi sikhangele abadlali abake badlala umdlalo wenguqu, badlala kuhle sibili kodwa mhlawumbe bengaphiwanga esikolo. Kodwa ngokubana behambe ibanga elikhulu lomdlalo wenguqu, bakhona ukubana befunde ezinye izinto ezenzakala emdlalweni wenguqu. labo ke abantu ngibona ngathi beqhathekile ukubana benike ithuba lokubana bekhokhele inhlanganiso yezifa. Ngibona ngathi ngalokho esesikwenza abantu abanjalo ikakhulu abake badlala umdlalo wenguqu kodwa bengatholanga mhlawumbe amathuba esikolo, bona laba abantu abanjalo sesibavalela phandle ukutheni kube yibo labo abanikwa ithuba lokukhokhela inhlanganiso yezifa. Esikhathini esiningi sesibonile ukubana bona laba abantu esikhathini esithi yibo abafunde kakhulu, yibo asebebulale ezinye inhlanganiso ezikhona elizweni. Kungayisikho ukuthi ngithi ukufunda kuqakathekanga, kuqakatheke kakhulu ngoba yikho okubambe ilizwe, yikho okubambe umhlaba wonke. Kodwa kwezinye izikhathi kumele sikhangele lokhu esingakuthi ngesilungu ama-opportunities abantu ababalawo, ikakhulu uma sikhangele umdlalo wenguqu.
Ye, khonokho ubona zani kade kuvele kuphakelwane kuvinjwe abantu sibili abangazani bangangena esikhundleni lesa onjalo?
Abaningi bazatsho njalo. Njalo futhi ma kuyikuthi umthetho lowu wenzelwe khonokho ukubana kuvinjwe abanye abantu, mbona engathi siyabe silokhe sisadlala ekutheni silungise inhlanganiso yethu eyezifa. Kodwa ma kuyikuthi mhlawumbe bakwenzele ukuthi sokuyinto entsha bafuna ukuthi kube labantu abakhaliphileyo, siyakubongela lokho. Uzathola ukuthi kulabanye abantu abangatholanga ithuba lokubana bebe le-olevo kodwa bathola ithuba lokubana beyenze amanye ama-developmental courses. Sithini ngalabo bantu ma sikhangela umthetho lo omutsha abawufakileyo? Kungakho-ke abanye nxa besithi bekuvele kule target yokuthi kufuna ukuthi kuvinjelwe abanye, kungabe kudla iqiniso. Kodwa
uMozwethu Adebe yincwedi kwezemidlalo wenguqu bebesixoxa laye ekoBulawayo. Sonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 esithumela yona iWhatsApp.
Studio 7 lingabe litshona njani, litshona njani? Lapha ngiza lapha ngodaba lokugrawund kathola induna lokuthiwa ngumtshana umuntu onganani oyomukela into vele eyinsindaba phendule, uzaqalisela ngaphi vele ukukhuluma labantu? Nxa ekhuma ngokuthi kushota izimota, kushota izimota, yena ubona vele ekhokhele vele uhlelo oluright yini? Kanti umnikazi walelo hlelo yena vele ungaphi? Wayengabuyi yena ezokhuluma labantu, engabuyi yena ezokhuluma labantu. Mina nginje songomunye amanxeba egugurawundi, angikwazi ukuthi umtshana lo yena vele indawo yakhona uzayiqalisela ngaphi. Ngiyabona.
Studio 7, ninjani kodwa nonke abasakazi bezindaba ezimnandi? Thina siziphilele, siziphilele impela. Mina ngingiqinisani wakwaKhumalo, ngizalwe lupani kodwa kwamanje sakhilelwe ebhinga elushulu ukuzalwa. Ngile sicelo lapha ngihlale phezu kwendaba ukuthi into akade siyicela lapha ukuthi endaweni yakithi sadajukelwa lidamu lonyaka, so sibe sicela ukuthi ma singathola nje amadona lisicelele nje kuhulumende ukuthi sicela nje yazi ukuthi basizamele nje ladabuka nje endaweni eyodwa, phoka sisakwazi ukuthi siphile besikhala nje ukuthi ma bengasenzela izwi leli mali zona sikwazi ukuthola nyana mani.
Ye, mbingelele kustudio 7, ngiyitshona njani basakazi? Hhayi basakazi, okwelizwe lakithi kuyadanisa. Kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi behlale belinde izithembiso ezingafezekiyo? Satshelwa kwathiwa khona kugejwe amadamu, amadamu segejiwe, uhulumende okhona uyenza zonke izinto. Sibone kufakwa amapicture lapha awe-Victoria Falls ukuthi umgwaqo waselupani sulungisiwe. Kwenziwa yini ukuthi sihlale sithenjiswa izinto ezingekho? Njalo abantu bakithi bayathanda ukuhlalela kuzithembiso. Siyabona mpela into ezikhulunywa eziningi kodwa esizibona kuphela kuma-pictures kodwa ngamehlo asikaze sizibone. Ogunda Musaka baze balibulalela izwe madoda.
Labo ngabanye babalaleli be-Student 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuliviki uhlelo Was a Friday lomculo womdumo we-Afrojazz uMajaha Wodwa Ndlovu odume ngegama lakhe lezomculo elithi Jazz Maravini. Namhlanje uzositshela ngomcimbi wakhe omkhulu awenze kusasa koBulawayo labanye abaculi awubiza ngokuthi Friends of Jazz in Concert. Uzabethakazelela iminyaka engamathumi amathathu lanye 34 years ecula azuzeni ekhoqa lo msakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda.
I love you, I need you forever. I love you, I need you forever. Julia, I love you.
UJayce uthi akubizwa ozwayo kobulawayo kusasa emcimbini wakhe. Maravini loko waqala ukucula selamadlalathi alichumi ukanti kusasa ukhipha elinye elivuthayo lithiwani phoke leli Jayce
Ngembe Ngembe isho ti album yami esi 11 Ngembe Ngembe yo engiselebrate ngayo 34 years njalo ngizalo njalo album Saturday yonale mhla ka 19 October 2024 kuluhambo olude kakhulu ngoba ngase ngicula umculo wembube kusuka khona ngokugodla umnyama mahla ayithwale amalala ndawonye emajiyambondo.
Abantu abaningi bayothakazelela umculo kaJayce futhi ukhangelele ukuthi uZulu amchaze ngokuthenga umculo wakhe kunye laleli dlaladi elitsha.
Ama-albhamu zami wonke vela mnandi wonke mahle wonke umsebenzi umthanda wonke umuntu thatha isikhathi sami senzela abalandeli abathanda uJayce Maravini ukuthi bajabule bakwazi ukuthi hhayi umculo wethu ukhiphile idlaladi elitsha sihambe sezithenga ezitolo kanti sokulula ngoba umculo suthengiswa ezitolo lezisemoyeni. I-music yami khona ko-Spotify, abantu bavukela ko-YouTube, khona ko-Facebook, sikhona ko-Instagram, sikhona ko-TikTok.
Maravini ulomlayezo kubaculi abasecathulayo ukuthi baziphathe njani njengabaculi.
Ngithatha kakhulu ukuthi umuntu azimisele, umsebenzi wakho uyabonakala njalo uboqala ngokubonakala lapho ohlala khona, ubonakala edolobheni ohlala kulo, ubonakale kuprovinsi ohlala kuyo, andubana ubonakale ilizwi lonke. Njalo ngiyakhuthaza ukuthi nabathiwa noma sokule technology kodwa bakwazi ukudlala mhlawumbe izigingi amakhibhodi ama-drums konke lokho sakusafuna ukuze umculo ungafi odlalwa live.
Ungawahambi ukusitshele ngomcimbi wakusasa Jayce.
Kusasa kubizezwayo kuphuma ngitsho esiledolo esihamba ngodondolo sizabe lidlala khona lo Steve Dyer wase-South Africa lo Pastor Baraki okhona pho kobulawayo othandwa kakhulu ngabantu kujabuleleni iminyaka engu-34 ku-music industry. Ngibona kuyi-milestone ukuthi lami celebrating saphila ngizibonela ngifuna ukubona abantu ukuthi bayangithanda okungakanani. Ngiyabancusa-ke ngo-6 o'clock ntambama Academy of Music khona pho kobulawayo kulapha nje duze le-Trade Fair.
Liyamenywa emdlaleni kaJayce Maravini kusasa iMusic Academy kobulawayo. Nguye besilayo uhlelo waza Woza Friday. Libe lempasono emnandi igama lami nguEzra Jesus Band.
Kulo Ezra Jesus Banda Jayce ukubisela inhlanhla ukusasa mfowethu. Hayike akusavumi namhlanje lingakhohlwa i-live talk yalandela khona manje lizixoxa-ke nge-private voluntary organization bill ebhaswe i-leader le-Senate izolo. Hayi mahlabe zulu olivalisa ngenjabulo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube esithi libe nempela sodo enhle.